ukuthi ama-clinics ayesithi council odokotela be-council bakhona bayasebenza. Abantu bahamba bakhululekile, amadokotela bayawathola akhona kuma-clinics e-council.
Kodwa umsebenzi owenziwa yilawa amaklinika awufani lalwana phela ongenziwa izibhedlela.
Lawa ama-clinics amakhulu lapho kubelethiswa khona bayabeletha khona ngala madokotela awe-council. Abahlinzayo hayi abakho. Kunzima kodwa esibhedlela lezi ezinkulu ezikahulumeni.
Bengahlolwa ngudokotela bayaphiwa amaphilisi kumbe bayaphiwa i-prescription.
Baziwa ngafike ewindini laphana bayabhadalisa izimali ezokuthi baqalise ukuthi akhangelwe. Anti imali liyane yokuthi akhangelwe ngudokotela. Siya ngale emithini. Yikho lapho kuba le problem khona ngoba abantu abaningi vele isikhathi esiningi uyabe engelayo le mali enale incele amaphilisi akhona futhi abenge. Yikho ngani kule hlupho-ke khona futhi uphele amaphilisi.
Kodwa leyana ebhadale ewindini imali engeneliswa ngabaningi.
Iye, bayenelisa abaningi. Kodwa ngokuthi umumo nje owelizwe ohluphayo ngoba anti uyabona umumo lowo abantu abaningi abala mali.
Labana benganelisiyo ukubhadala bayathola yini usizo ukuthi belatshwe mahhala?
Bayathola usizo but bayelatshwa mahhala. Thina esikwenzayo emaklinikhi bethesithi kazile ukuthi nxa umuntu engala mali uyabuya le-water bill. Uyabuya le-water bill bamtshele bona abantu abasewindini ukuthi siyakunika isikhathi esingaka nga ungabhadalanga imali yena leyi sizayifaka emalini yendlu. Ukuthi sizayibhadala lapho sizuyabhadala irenti yabo. Thina yikho esikwenzayo asiqoshi bantu emaklinikhi ezikhansa.
Sike sakhuluma le nhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo isithi yona siyake yakhalaza kini njengekhansili ukuthi amakliniki lawana avule okwesikhathi eside ukwenzela ukuthi kwelatshwe abantu abaningi.
Sasizuza sibili isicelo lesi but thina ngendleko zokuthi khona ekhansilini lezi mali zakhona ezokuthi sibhadale bona banomongikazi azineli nokuthi njalo futhi uhulumende okwakhathesi wavala ukuchatha ukuthi abantu bachathe ade singakavumeli ukuthi sichathe kade sizwe bangathi besesileka i-full day yona le ilanga eliyi-1 zeshona khona fana bacina sebesebenze ama-hours amo ngendlela zokuthi bazise befuna ukuncedisa abantu.